kumele sihambe ecourt singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani idisqualifye obani. Kodwa yena engakhipha igazette eyokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sifise sibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaxoxwayo abame abazama ukumela i-triple C. Yikho lapho sizakuya khona enkantolo.
Yes, ngathi sizwile izolo. Yes, sizwile izolo iZack ikhuluma ngakho e-nomination court sithi usiziba ungenile ngaphansi kwe-CCC. Alikulandeli lokho.
Hayi, sizamelela igazette. Sesikhangela yonke indawo. Singakhangeli an individual because kuyasuze sikhangele zonke indawo lapho kube lema-nomination court khona. Sesihambe e-court ka-one.
Ye, kodwa abantu phela bakhanya ngazani bathi sebekhathele ngokubona lokho kusenzakala sonke isikhathi. Alihlehlele emuva lokho iqhubeka ngakho.
Ngeke kulungiswa njalo. Kumele kulungiswe njalo. Laba abangekho part of the triple C kumele bangabi part of it. Unfortunately, there is no easy way out of it. The only way is to go through it.
Kulodaba lolana ukuthi abe-CCC abajamisa baluphanyeka enkantolo lokuthi khona-ke usengezwe ngarikholi abanye angaxothisi amanye amalunga edale ephalamende lamakhansila kume njani ngakhonokho
igaba leyo ufuna umuntu oyibambela phezulu ufuze uzisisela phezulu kakhona lokuthi okwenzakalayo kuyini angithi yikho phela umongameli wephathi yona leyo engachize ecakayo so ungakuzwisisa usuka khonapho uza kuzwisisa ukuthi why abantu bexotshwa ephathini ngendlela abaxotshwa ngayo.
Ye, singathi lumi ngaphi udaba lolo ngokwazi kwakho?
Well, udaba lolo yilo abantu uhambise enkantolo. Sonke simyelele ukuthi baluphushe luze luyofika lapho kuphelela khona ngoba bahambise ama-summons, it was the agent advocacy.